Siyalamukela kwesiphathelane labesifazane nelami osithandekile mhlanga. Namhlanje sixoxa lonkosazana Memory Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa sicubungula ukukhuphuka kwentengo yempahla emazweni womabili lokuthi kubathinta njani njengoba kuyibo abagcine abazali abantwana lezihlobo ekhaya.
Ukuphukile kakhulu emalangeni wona la mina namuhla bengizibuza nje ukuthi kwenzakaleni. Ngiyabona i-2 liters ye-cooking oil for example ku-January, February, I think ibikubo 40 rand, 50 rand khona lapho. But manje isikubo 150. But i-personal experience yami uyathola ukuthi into right now uma sikhuluma kanjani into zikhuphukile. But uthola ukuthi emsebenzini i-salary ayikhuphukanga or ma ikhuphukile maybe ikhuphuke ngabo 500 rand or ngo-300 rand into ezinjalo.
Siyananzelela ukuthi abekhaya bathembe lina ukuthi libaphathise lokho lisenelisa ukuphathisa abekhaya.
Mina ukuphathisa lokho ngiphathisa because at the end of the day uyabungana choice ukuthi ungayenzani. Abadala abangeza ke bese ngendlala wena senza khona lokho okuncane okwenzayo. So ngiyabona kungcono ukuthi ngisacrifice at least bangathola ama-basics kuphela. Okunye lokhu sizothola sibone. Akusafani lakudala but uyabungela choice futhi ukuthi vele ungayenzani.
Manje okusuka kuchiphe kuyini ukuthi umuntu athumele impahla kumbe imali?
Mina ngithumele imali because ungathumela imali sometimes uyathola ukuthi vele bona maybe banezikweleti zabo ngale or banezinye izidingo zabo abazifunayo ezifuna imali. Uthola ukuthi inyanga iphakathi sebekhompena ngenzala futhi. So what I do is kulama online shopping stores or laba ababiza ama-runners ngiyaplace i-order yami kibo ngilapha ngibanikeza i-grocery list yami bangitshela ukuthi izongikhosta imali engaka including ama-service fees wabo then ngibabhadala imali leyo and then ibona ekhaya sebehamba sebesiya-collecta kwi-grocery. Ngithumela ma kuyimali maybe maso kuyimali ye-school fees or imali yamaphilisi kulo muntu ogulayo or mama uyagula or baba uyagula or abantwana bayagula yilapho engithumela khona imali. Otherwise isikhathi esiningi vele uhamba kwi-grocery bona bayamukela sokuyi-grocery.
Ye ama-runners bachiphile okwedlula omalayitsha kumbe sokungulunyawo olutsha lokuthumela.
Mina ngibona kungcono sometimes omalayitsha ngoba angithi bayekwazi ukuthi vele asila-choice ekhaya kumele uthumele so imali eningi kakhulu. And then ma sukompare lama-runners, ama-runners kungcono ngoba already babe besekhaya. Mainto yabo beyidurisile maybe bayidurise nge-extra 5 rand or extra 10 rand or extra 20 rand but at the end of the day mina ngibabona besibachipha ukudlula omalayitsha. I-business yakhe is registered naye South Africa. Ngimfakela imali yakhe ku-akhawunti ngapha yena uyathatha i-grocery list yami ayipakishe izinto engiyabe ngithenga yazifuna because omama basemakhaya nale emaphandleni abese siyazifaka emabhasini kibo amabhasi la ayakubomama emaphandleni.
Ye kwenza kube lula lako ukuthi ungahambi usiyathenga impahla usiyalayitshisa ubhadalisa lokhu nalokho.
So it's very convenient.
Ye ngizwe usithi she is kungabe kungumuntu wesifazane yini ukuthi ukuthi laba abesifazane sokubanika i-business?
Mina umuntu engisebenza laye umuntu wesifazane.
Nxa licedisa abekhaya liyalandela konke okwenzakalayo yini liyayizwa lokuthi ama-school fees asekhwelile.
So ma ngingafundanga enyuzini or ngamameli news or ngabala online ngilokuxoxa labazali bami ngakho anything nje yabe senzakala ekhaya ezosi-affecta mina labo but siyaxoxa nje ngakho konke okwenzakalayo.
Ja abalisi labo bathi abaholisa kwesinye isikhathi bakhalala umsebenzi iningi labo esifazane libone kungcono yini ukuthi lilethe abantwababo befunde khona ngapho kwele South Africa?
Khona kuyabe kungcono ukuthi abantwana sibalethe ngapha ngithi But then ungakhangela the security or the safety yangkhona. Hey, because my xenophobia, for example, in ngavuka la, which means so kumele ngibaleke ngigcwale igama lonke lomntwana.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Memory Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Thank you.